Ngibambe zulu kandaba lingalithona njani lapho likhona khona ngapho-ke ngemakhaya thina lapho-ke siyaphila sibelokuzwayo yelo-ke ngugibs tube kuhlelo zibapho today asixoxeni lamhla-ke sixoxa ngodaba oluqakathekileyo ihlandla lesibili lokubhalisa ugwalo lokuvota so siyakwazi ukuthi kule biometric voter registration ekhona so yikho okumele sitshaye ngakho-ke namhlanje kodwa singangeni khonapho lingakhohlwa ukuthi lango-8 o'clock ngiyaba yilo blessing zulu lapho siyabe sitshaya khona udaba lokuvota lololu i-part 2 ye-biometric voter registration so asidindeni sikhonapho so sikholiseni sixoxeni sibe sonkeni sikhona singakwenza kunjalo zulu sibona ukuthi silobani khonapha-ke enkundleni silo ubanyana Wellington Painters ukhona ngale kule South Africa kodwa izalo seZimbabwe esihlala khona ngale kule South Africa baba banyana kunjani
yebo baba kunjani
ye angiliphambanisa ibizo ngubhanyana kumbe ngubhayana
yebo ni right ubhayana ni right baba
ye akutsho ke bhayana wena ukubhalisa kugwalo lokuvota kubona njani khona
okay mdaka baba ake ngibingelele kuwo wonke uzulu okhona okokuqala ngiyabingelela yonke indawo emagumbini amani omhlaba uba vele sigcwele umhlaba wonke ngiyabingelela mdaka baba leqiniso mdaka baba ngicela ukubuza okokuqala ukuthi wena uleqiniso nawe uyakwazi ukukhuluma iqiniso
kakhulu mzawa wami kakhulu unyoza kubona yes
okay wena ubona kuyosisiza ngani kodwa ma sihamba siyathona siyabamba amalayini noma singabamba inkulungwane zamalayini ubona kuyosisiza ngani
ye ngibuye kuwe-ke ngubuze umbuzo lowo ngoba yima kumele ngubuze ubona ngani kuyasiza ngani mnumzana
ngingamboni kuyosisiza mdaka baba
ngokubona
kwami kungazo kwabanye
ye kutsho ngani baba
kambe kunini sibhuqwa yindlala manje mdaka baba ngithi sigcwele emazweni siyahlupha siyalamba egoli yasizwa la amakwerekwe sizwa ngayo yonke into
so kodwa ungabhalisa ube suvota akusuze kube lenguquko yini
vele mdaka baba uyangena egrawundini vele sekule team ene-1 mina vele ngiyangena egrawundi sekule team ene-1 kuyosiza ngayo sekule-1-0 ngiyengena egrawundini vele yalendazi sine-1 ichaphungile 0 kuyazakala phela ngithi ukuthi ichaphungo rate seyihambile
soke kodwa nxa sikhangela sibili ukuthi kuloba bakwakuthiwa nguplato owathi nxa ukuthi abantu bengaphatheki kwezombusazwe bagcina bebuswa ngabantu abangafuniyo akutsho ukuthi ungekela ukuthi uyevota uyebhalisa ukuyavota ungasavoti suyekela phela abanye abantu ukuthi babe bebusa khonapho akunjani muza
kwenza kanani ngo-2008 mdaka baba
khuluma sizo tshela mina
yikho ngezinye zezinto yabona sesakhetha ukuzithulela mdaka baba uyakubona lawo angithi
manje ungathula kuyagcina ngani phela mnumzana uzahlala khona ngapho phela e-South Africa isikhathi eside kakhulu kungalungisa ekhaya awubona ukuthi kunjani
isibaya sincane inkunzi iphosa inkabi isibaya sincane inkunzi ihlaba inkabi mhlayona inkabi kwenzayo inkunzi le mhlayo mhlawumbe into mhlawumbe ngoba kuyafiwa mhlawumbe kuyenzakalani mhlawumbe lathi inkabi ziyosala-ke sezithi kuvuka-ke nazo zama ukubhonga uyabona
kodwa inkabi phela kwesinye isikhathi ingagcini isehlula inkunzi akunjani
yebo kungenzakala ma ingazibisela
nanto kudaba khonapho ukuthi inkabi ihlaba inkunzi khakha sokuzoidibadiba awubona
mdaka baba asethembi ukuthi ngoba kulo nyaka sohamba siyekhaya njengoba siprepare ukuya ekhaya siyofika athi sibhalise-ke kodwa ne sesesicela la makhiwe ukuthi asidedele ngabe basiyekele egoli sihambe lathi siyilungise ilizwe lethu ngoba lalelo esikulo vele bazimele abantu balo bazilungisela ngithi Yebo.
Yebo, mfisa ubambe khona lapho bayana ungayindawo. Sithathe umama ke uCaroline Moyo. Yokhona lapha ecingweni. Caroline Moyo kunjani mama?
Phila baba ninjani?
Ngiyaphila kakhulu. Kunjani lapho khona khona?
Hayi, ukushisa nje kuphela ilanga.
Ya, sizokuthola ilanga liyachisa kakhulu ngapha kulomoya omunye omangalisayo njalo kungani awuhambi kahle kulomqando.
Hawu.
Hayi
kuhle.
Ye, akutsho ke unkosikazi kumbe unkosazana moyo?
Angizwa.
Unkosikazi moyo kumbe unkosazana moyo?
Unkosikazi moyo.
Ye, unkosikazi moyo, chono ke phela ukuthi wena ngwakho uzahamba uyebhalisa ukuvota yini? Uzakwenza kumbe usuzokwenza?
Hayi, mina ngibone ngathi kuyafana nje mntababa ngoba angazuvote kungavele bacabangelisa i-idea yabo yodwa. Wena nxa usuvotile ukuthi becabangele labanye abantu amboni mina bekwenza lokho kodwa babe becampaign ukuthi lathi sibavotele subavotele sokunjalo alina abantu abasalinaki nje
pho-ke manje ilizwe lilungiswa njani inkosikazi moyo nxa ukuthi inkosikazi moyo engasozavoti kuyahamba njani manje khonoko
hayi khona naye ngikhulume kangako but hayi mina ngibona for yena misayidi hayi kuyafana njengoba ubhude chilo laphana ukuthi kwenzakalani ngo-2008 abantu sasivotile kodwa ngithi kwambanqwa kwambanqwa kwasagcina iqiniso selingasaphumanga kwathiwa kwenziwa ama-rerun ehe manje kokhonoko kuyafana muntu
kodwa ukuthi abantu bangakhalala silo bathi hayi kuvele kuyafana sitshaneni lakho sokumele kuhlale kunjalo sokumele phela kuhlale kubusa ibandla elilodwa
hayi bona ngingabakhuthaza nje abanye ukuthi hayi ngoba nje uDisemba ufikile siyahamba emakhaya kubhaliswe sivote kodwa ekuvoteni wethu sizoba lensolo futhi sokungasaphumanga ngendlela impumela eyabe ingakhona
wena uyabe ufuna kuphume njani nkosikazi moya
hayi kumele phela nababa nasivotile phela kuphume ngendlela iqiniso ngoba linjalo ayisithi esiyabe sibala kodwa laba ababalayo bakwa
ye bamba khonapho ke uthi lokhu uthulisa umntwana ubambile khonapho sithathe omunye ubaba osecingweni lapha ngike ngizwe silobani lapha ecingweni ye ngizokuthiwa ke silo moyo lapha baba moyo kunjani
hallo
moyo kunjani
kona kunjani Gibbs?
Ngiyaphila kakhulu, kunjani kona lapha eGoli?
Hayi, mina ngilapha ekhaya ngiseNgwali.
Oh, kunjani eNgwali bani?
Hayi, ikonoko.
Yey, so akutsho ke ukuthi wena siyakwazi ukuthi usubhalisile kukhasi lokho lokugwala lokuvota. Kodwa ke lakula bantu phela bathi babonthi kuloncedo. Ngiloba babhayana lapha ngibe lonkosikazi Caroline Moyo. Bathi hayi bantu vela kuncede next lokho.
Ye abantu abanenga ngithi laba ababusayo bakuyenza ukuthi ukuvota kungaqhakathekiswa ngoba nxa usakhumbula Gipsy even umungameli ngokwakhe uke wathi yena ucabanga ukuthi ilizwe leli ungalithatha ngokufa ku-X kuphele ephepheni thina salilwela khonokho bekuyizindlela zokubulala umoya wabantu ukuthi bayevota kufakwa ukwethusela ukuthi ungazuvote akula enye impumela engabuya engayisiyo leyo efunwa yilabo ababusayo so ngokunye kwakhona okubulala abantu i-spirit okwakathesi nxa sesikhanyele ukubhalisa kwabantu ukuthi banelise ukuvota imfundiso yakhona ngalolu daba ibe lulutshwani kakhulu asazi ukuthi why yenze ukuthi ibe lulutshwani kumbe kwenzela ukuthi abantu banganelisi ukubeyazi kumbe abantu ngobuningi bengavoti kumbe vele zindlela zokuthi ama-elections wona la azayo asetshontshiwe yikho kunye abantu abakukhangeleyo kungani kuyabahlupha lokudlwangudlwango obuphathelane lama-elections awelizwe lakithi ngeyinye into ewara abantu
ye siyakuzwa kakhulu bamba khonapho-ke baba moyo ungayikhatshana ngibuyele kubhayana angakayi kusylvester usylvester undlovu ndlovini ubambe khonapho ngiyabuya kuwe bhayana uyazwela lapho uyakhuluma ubaba umoyo ngakhonokho ukuthi kwenziwa njani nxa kuvotwa abantu sebengani bafa inhliziyo pho inhliziyo zivuselelwe njani bhayana lapho
mdakaba abukuvuselela inhliziyo vele sesifile ayisekho enye into esiyilungise mdakaba aba I think kahle kahle sokuyenza ukungenela uJesu yabona mdakaba ngoba vele into ekhona okuqala eqinisweni ukuthi abantu sesafunda kwamanje abasafuna ukuyela eganyeni beqala ukula benzeni yabona ukuthi nesikhathi sesikiswe samanje yabona abantu abayovota vele sokusazakala ukuthi ngobani labo esibani understand mdakaba ukuthi Now we are wondering. Now we must ask simple question. In terms of our zone,
Yeah, you are playing last week.
On Zambi of what?
I'm not playing. I go to newsman. You wanna? Go ask people to get to your
boy. Oh, right. You didn't say okay. You didn't play. I didn't start. You didn't go. You didn't go.
Yeah, we are
wondering. I'm talking about this after you turn the tennis swing.
Hmm.
In terms of me, the media has super Zambi. In terms of.
Hey. So abantu vele
silambile kubhlungu uhambizwe mdaba hluphekile egoli sihluphekile ungabuyizo ubona uhlupheka kubhalwe emehlweni
yey madodhe
kodwa sinelizwe lokhu mdaba
yey pho manje sikulungisa sithini mzali
khona okulunga kuyolunga isikhathi siyofika ngithi
mhm
yeke sikhulume kakhulu wabambe lawo magama amothi ukulunga
ngalo
ukulungisa la uyakwazi ukuthi ukulungisa nini futhi date nini la kwazi abantu
Tshela mina vele.
No, la uyakwazi, uyakubona ukuthi vele kuyalunga sokuthini.
Ora libaba kolapho, nzawulubuyele nodaba lolu. Ngithathe ke ubaba Sylvester Ndlovu. Ndlovini kunjani?
Hayi, mina into engithanda ngayo ukuthi kumele sibe lenhloko nje ukuthi.
Aha.
Hayi, kumele inhloko ngoba yabona ikhathi lokhu umzimba mangela inhloko vele akusebenzeki kahle.
Inhloko lapho
yenze sina ukuthi sikhulise umsakazi yakithi.
Ehhe,
kube inhloko, emathi nenhloko sizokwazi ukuthi isikhayi sokuzoba nempande kahle.
Aha. So wena ukutsho lapho uthini? Akuphumele igcikeni ngizizo. Uthini vele?
Njani?
Ngithi uthini sibili? Ngasithi kumele kube lenhloko inhloko yani?
Kumele sibe kumele kuba hade bekwenza ukuthi kumele kukhethe inkosi yakithi bebe right uma bethi kumele kukhethe inkosi yakithi vele amandebele kahle kahle anakhanda
ngoku kumele abe le nkosi then kungaba le nkosi sokuqhubeka kusiya phambili
yikho sizokwazi khona ukuthi sikwazi ukulungisa into zakithi ngani ngoba manje into zokuvota lezi vele kahle kahle kumele ukuthi amandebele ya into zokuvota lezi abandebele votele wona ukuthi afuna inkosi yawo kuphela
inkosi manje ayivotelwa phela
hayi inkosi ngoba nje bona bazama ukuvotela inkosi kodwa baluvala udaba lwenkosi vele balumbokothi ngiyalandela inyuzi ngiyakubona konke lokhu bazama abantu ukuthi bevotele inkosi kodwa bafuna ufuna ukumbokothi ukuthi inkosi ingakhani
so wena uthi akudinga inkosi kuqala kungadinga inkosi abantu besintwini sebelandela khonokho bethiyana lalokho kokuvota njani njani
Ya vele ngoba into zokuvota lezi into zokuvota lezi vele zizoba nokurofa phakathi vele zokumgabe saphila kanje
manje uzalandela inkosi anti yabe isikwe manje isemandebeleni kuphela yabe ngaso inkosi yabo umgabe phela
khona uzibona bayasibhikaza bayala khona ukuthi sibe nenkosi baya kuyala khona ukuthi sibe nenkosi yabo yikho unye vele ukukhomba ukuthi vele bona banesitoti Mama ufayekela amashone vote hodwa le sina kuphela sicela ukuthi sifune ilokhu inkosi yakithi vele ibuye.
Aha, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Sylvester, wena ke kodwa vela usuzubhalisa uyachiya kanjalo.
Hayi, hayi ubhalisa uzama khona ukubhalisa umele sibhalise endizameni kodwa into kumele sihambise phambili ukuthi sisibe nekhanda.
Kodwa ngayo inkosi phela sozingena ku ballot box so uzavotelani. Awukwazi.
Injani?
Inkosi phela ingeke yangena ku ballot box kuyahlupha lokho.
Angeke yangena.
So manje uyavotelani phela.
Hayi khona yinto kakhulu into kumele sihambise kakhulu phambili ukuthi sizame ukuthi silungise indaba yethu le nkosi ngoba into zokuvota lezi vele sizozama ukuvota kuphela kodwa vele angizonke into zizosihambisa phambili ngoba vele esilokuumdalala nesafila vele kuba nzima.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Sylvester Ndlovu ungadinwa kusasa mnumzana sibonge kakhulu ba
okay.
Ye ubulalele okay. Phela ungakhohlwa la ngo 8 o'clock sikhuluma ngodaba olufana lolofana nalolu okay. 8 okay. O'clock sizabe sikhuluma nge PVR lehlandla lesibili lokuvota ye sibonge kakhulu bye bye
okay.
Ye ngibuyele ke kunkosikazi Caroline Moyo ubo suphostela lakho lokuqina mama uzihambele nje so uyamuzwa ubaba uyakhuluma lapho uthi ngavele khona akuvotwa yabantu besindebeleni balungiswa kwabo okwenkosi kuphela bachana la kukhona konyo kunengi wena uthini ngakhona kho nkosikazi Caroline
kodwa ngoba nje uphendulile lakhona wathi inkosi ayingene kuvoteni so ayi singakulungisa yebo yebo esindebeleni kodwa angithi siyabe singekho ngesiyabe ngoba singaba ngaphansi kwenkosi kodwa kebe kumele kuvotelwe phela lohulumeni so ukuvotela uhulumeni yebo singavota kodwa ezilongumkhulu nje ubhudejile ukuthi esaphila hhayi bona athi mina kuyazifananela mne wethu
kuvela kutshintshe lutho
hhayi ele kutshintshe lutho
manje kuphela abantu bathi uhulumende kuqulwa ngokuvota phela ezombhobho lezi lokunye okuthize akusasebenzi kangako so kuvota lapho x into enkulu awubona ukuthi kunjani
kodwa angizwisisanga baba
yes silalele mama ukhona Caroline
yebo ngilalele
yeah abantu bathi u-x ukuvota into enkulu kakhulu so wena ukubona njani khonokho
yebo khona ukuvota into enkulu kodwa manje sokubulala abantu inhliziyo phela abantu babe bevotile ngoba ngitshilo lasekuqaleni ukuthi babevotile ndibuye njalo imiphumela yangikhona siyarojwa kungasaphumi sokuphuma ngezindlela so akukhona kuyabulala abantu inhliziyo ukuthi benjani bekwazi ukuvota ngoba manje abantu abaningi hhayi badelile ukuvota ngoba manje sikwelinye ilizwe siyahlupheka akunatshintsho nje ukuthi ngabe sivota kunatshintsho sizabuya sijike futhi kwamanye amazwe sizofuna ukuthi maybe sithole ukuphila
hawu boni-ke usufuna ukuthi uhambe kumbe ume kancane ubesuzihambela ufuna ukuhamba kathesi
hhayi angifuna ukuhamba baba
okay bamba khonapho nkosikazi moyo sisibilo mama-ke usikhathele nyathi khona ngalilaye usebutswana ngokuzwa kwami mamdluli kunjani halo mamdluli ye umamdluli lapho ngani angimuzwa kuhle ukhona yini mamdluli nyathi kungazani ye kunjani mama
hayi ngiyaphila linjani duze
isiphile kakhulu sorry lapha bengani asizwani kuhle kodwa sesikuthola kuhle kunjani lapho khona kodwa
hayi lapho ngikhona mina kuright namhla
ye bantu usebutswana ebutswana vele
yesaburona
mamdluli ukubhalisa kugwalo lokuvota wena ume njani khonapho
ukubhalisa sile sizahamba siyebhalisa kodwa ukhupho olukhona babadube olwenza ngani sigcina singani siphelelwa ngamandla ukuthi kwesinye isikhathi abantu liyavota kuhle impumela ziphume kuhle vele ukhulu aphikise nje athi yena kayindawo uzasukela so ukuthi sithona sizihlupha sesiphongwenza kuphela ukuthi sizathini ngoba vele siyakwazi uzabe uyaphinde khonishana kwenza ngo-2008 ayali angayala sizamthini ngoba lalabo kufuze bezinika amandla okumshusa bayabingani bamesaba manje thina vele yakula nto esingamenza yona ngithi singabantu sizahamba sisebhalisa ukuvota but ingani akusazi njalo maybe unkulunkulu ngeza sisize thina njengokwethu ngokwenyama hhayi vele sibuthakathaka shemngoba uyayala nje athi angiyindawo manje sizamenza
pho manje mbona ngazani yikho okuqathekileyo esingakhuluma ngakho-ke lamhlanje khonokho ukuthi pho engayala ukuphuma kuthiwani othi-ke nekubaba umoyo uvolta moyo baba volta moyo engayala ukuphuma ubaba umnumzana mgabe esedliwe kumele kwenziweni
kalamandla wona lowo ukwala nxa edliwe into enzaza
laphana phela kuthiwa wadliwa ngo-2008 moyo ngo-2008 abanye bacabanga ukuthi wadliwa so ngani kunjalo
ye ngo-2008 wadliwa kwasekufakwa othabombeki ukuthi bazobona ukuthi impumela leyo iphuma kanjani impumela yasiphuma ngendlela yokuthi yena kasadliwanga but kuleso sikhathi akuyisikhathi sakhona besangamaqili bebaningi kathesi izano ekhona isiyo ekhona kathesi lalaba babeqila sebekuzonda lowo buqili ngifuna ukunika abantu bakithi izibindi zokuthi abantu abavote njalo badifende ivoti yabo ngokukhangela ukuthi ubuqili lobo bungayenzakali kuma-pulling stations babale labo babekwazi ukuthi kuvote abantu abangaki in each and every polling station ukuthi abaphelisiweyo bangaki abavoteyo bangaki iphathi eunileyo yiphi ephele engaki yiphi kanjalo njalo sonke sidifende amavoti ethu kasoza ayalele nxa edliwe esikhundleni ngoba amandla abantu makhulu kwedlula umuntu oyi-one kathesi lama wa veteran ako na kasa kufuni kono ku abantu sebe vuleke ngono kule 2008 nitemba kachesi hiji uzaphuma uyafuna loba kafuni abantu sebezwele ngokudubeka angimboni umuntu ozabeloke to defender ukudubeka wonke umuntu ufuna impilo engcono gives uzaphuma nxa eziwe abantu singazimisela simtenisele ukuthi udliwe la umuntu ufanana lati uzaphuma kuphela
bayana uzaphuma kuphela kumbe wena njengoba ukuthi awusozi uvote ukumele kwenzweni manje bayana
ukhuluma nami baba
inkulumo lo bayana mana bamba kona ngizubhayana lapho uthini bayana Wellington
ukuphuma manje sokunzima yazi yini mtaka baba sokukunenga ongamaqembu qembu uyakubona sokukhona kulo kuyimthokazi lonyonga moko kamjuru nako kunyoka wemishi uyakubona sokukunenga so abantu vele sebesichithekile yabona manje singasakambi mango singasathi imbethe abantu bazodliwa bazowina ngoba ongamathole phandle sokukunenga so abantu sebethejwe yilokhu ukube mhlawumbe ayahlangana la mathole bewuzoba ngcono lapho uthi bazonomfuthi asazi sobona khona ne kodwa sohamba sami siyobhalisa sivote yabona kodwa enye into futhi engifuna ukuyibonisa abafowethu angithi abantu ubungozi obukhona ngelizwe lethu wonke umuntu sekorrupt ngakusuthi amfanise nje Nigeria understand ukuthi Nigeria wonke umuntu sekafuna phela ma ngifika mina kunje egoli ekhaya umfana umuntu uma uthethe uye egoli uyabona ukuthi abaku-welcome sebekucabanga ukuthi bayakwenza kanjani imali ekhaya wonke umuntu sekorrupt okungaka ukuthi okhulu ma engaphuma vele akusekho umuntu okuya afoka abuse laphana why ngoba wonke umuntu sekorrupt sekucabanga ibhizinisi understanda konke lokhu yakubulawa yikuthini oba njengathi esaphuma la mankomitsho bathi ngo-u esingafundanga angithi uyabona ekhaya umuntu ongafundanga ekhaya phela awuqhatha ngoba uzathi iyangena e-KFC lapha zofuna umsebenzi mbeni emonashi lapha ma-wehouse kuthiwa i-olevu le-a-levu uyabona sonke lokhu asinakho-ke thina kushouthi vele thina sivale nje aphandle umuntu ongafundanga laphana ekhaya kunzima kungcono apha egoli oba amakhiwo ayaqhatha nokungelalutho uyakubona kodwa sibuyele futhi ekwendaweni zokuvota hey kunzima kulo nyaka ngoba mathi uyabheka ukuthi amathole asemaningi uyabona so kulo nyaka bazodliwa abantu bedliswa ngamathole lawasethatha abantu ama-99% uyabona
yeah.
Enye into futhi eqakathekileyo futhi ebesingayicela yikuthi sicela abantu njengawe-UK lapha yabona use-UK abantu laba bafundisiwe ukuthi into zepolitiki ziyafika ziyedlula ithen koke uhambe emakhaya emareserve emarulal abantu bayakulalana bayachayana whatever kumele befundise ukuthi befunde ukuthi uvotela mbe ngivotela i-MPC or uvotela izapho or uvotela izano mase kuphelile guys let's work together fine kungamanje abantu bayalokhela ebhizi bekukhombana ngomuntu olwana ngo-MPC lwana ngezano lwana ngiyandasend into engize ngicela abantu befundise ukuthi ipolitiki into efika idlule abadala emakhaya befunde futhi bekhululwe emakhaya ukuthi rivotela into eyifunayo ekhaya phela isilegal ukuthi ona mhlawumbe njengawutothi use-UK ungabona urequesti iphethi kaDonald Trump usudecala ungabona urequesti ka-Obama endaweni yokuthi usudecala manje i-UK uzathola nasegoli apho uyagqoke sikazuma uyagqoke sikamalema uyagqoke senkata whatever isfree nasekhaya sicela kube njalo futhi abantu bengatrekeli abantu ize bewine kahle yabona manje ngeke sikwazi ukuthi ema-reserve umuntu wayevota ngoba eseshaba and iyangizwa mtakababa into engikhona kuyo
haw ujayile mtakababa sesingakuphumuza nje uzijayile phansi ushaye sibile sikhonkosini
hayi ngisasekhona isikhathi ngisaselazo
olright hayi kulungile yenza njalo nkosikazi Caroline Moyo uyazizwela lapha uyakhuluma umnumzana uthi hheyi into ehluphayo ukuthi sokugcelela amabandla amaningi lokunye kuyabe kuvuka ngapha okunye kuvuka ngapha nxa abantu bemaqamuqamu kwenza ukuthi abanye abantu bengafuni ukuyavota akunjalo-ke
ngiyamuzwa lapho umfowethu ngiyamuzwa
so khona ukuba ngamaqamuqamu
mamabandla ekhaya asemaningi kakhulu ngiwuswele nje ukuthi nawe uyenze uvotele bani uyekele bani
so kumele kwenziweni ke nkosikazi moya
hayi khona vele nje akula ngazele emaningi ngeke thina siwadabule kodwa kumele nje kuphela sikwenze siyezama kuphela ukuvota ayikho enye indlela esingayenza
mana sibuyele-ke umamdluli usakhona
khona
mamdluli nanto udaba lapho ukuthi kukhanya sekula maqembu amaningi kakhulu abanye bavela ngapha abanye bavela ngapha abanye bafuna inkosi abanye bafuna lokhu lalokhu pho kuyavotwa kuthweni kukhanya yikho okunye khona ukulimaza abantu
Ya hilo uyabona ke iluhlupho lapho luzavuka khona khonapho zemasesiqineni yikho lapho kuzavuka khona uhlupho khonapho ngoba uzathola ukuthi abantu ngobuningi sivotile sibili kodwa kuyiqamkama izani yaphuma le namba ephezulu khonapho vele yikho lapho kuzaba lohlupho khona ngoba uzathola umduli la ethole 64% i-MPC la yathola 54 enye la yathola izani bisidonisa nge-99 ngoba vele yona yiphathi ebusayo ogogo vele abandlula soko kinto abayaziyo kuphela ukuthi bengabona kuphela umuntu abamazweni yabamfakela ucala bona babantu bona labo abanye bona labo iproblem yabo abaye emakhaya abasizi ngalutho emakhaya kathesi songahamba ekhaya khona ngale njengakithi elifani uzathola ukuthi amarari up and down kuyadliwa irayisi kuyisimpi sezingalashukela njalo yikho abakuthandayo ogogo konke baphiwa amankomthacazini la amachayina vele bona bathi number one siyini besuka lapho bayavotela yena lo abambonlebisa yona leyo mgano lo abangambonanga shuwa sivele abazilikho noma besiyafika kwangale emahofisini lapho kuvotelwa khona abakwalo ukuthi kuhamba njani kuyanga uyabona so labo kabaphume behambe emakhaya bebonwa ngabantu bebonwa ngabadala thina kula nto singayenza noma singahambe ekhaya sifike sibalutshani kakhulu abantu ngobuningi basekhaya basemakhaya abadala basemakhaya khona le yibo ababadingayo ukuthi bebabone beyiqamqam benjalo bebaningi kakhulu abahambe emakhaya bebonwa ngabantu bekhuluma ulimi abantu bebazi bebatshele ukuthi uhlupho lunga abantu bodubo bayalubona abadala abadala vele baphuza ukurobheka mina ngiyabazi bahambe ekhaya uphela ufike ubathi mpuphumpuphumpuphu ama-10 kg sase bebeyabavuka bayawuvotela bathi sinikile impuphu uyayibona
aha nantu udaba khonapho sibuyeke sidinga ubaba ngizokuthiwa silo baba uMaxwell Ncube ubambe khonapho umamdloli mnumzana Ncube kunjani Maxwell Ncube sabona
Sabona njani mfuthu?
Ngiyaphila mfuthu kunjani?
Siyathini.
Ukuphi kona?
Ngise South Africa eThembisa.
Lo kunjani Kenneth?
Hayi kuhle khona phone.
Uzahamba uyobhalisa ukuvota?
Besithina besithi sizozama ukuzama ukubhalisa but manje sasesiswela isikhathi emsebenzini sokuthi siyozama ukubhalisa ekhaya. Into ebekade sasiyicelile nje sekuqaleni. Sasifake i-memorandum ukuthi sicele ukuthi bakwazi ukuthi thina esilane e-South Africa basinikeze indawo yokuthi mhlawumbe sikwazi ukubhalisa for ukuvota. Manje-ke isikhalazo sethu asayisize siswakale.
So awusavoti vele?
Hayi, isikhathi sokuvota nje angisenaso. Emsebenzini benqabile ukuthi banginikeze ama-days okuthi niyokwazi ukubhalisa.
Wagcina nini ukuvota?
Sengiye ngaba khona mina because mina 35 years akaze ngingabhalisa ukuvota.
Manje ivoti lakho ngeke kuyabe sokuseleli 1 kuphela. Ukuthi umuntu echaye 51% elakho nya uyabo so labo bangafuna ukubhalisa uvota akusitshele baba Ncube kwenziwa kuyini
khona mase siyakubheka mfuthu abantu abokusuka bengafuni ukuvota into yokuqala base beyitshele nje ukuthi ukuvota nje kuyafana like ekhaya amavoti usungathola ukuthi mhlambe ipha iqembe eliphikisa linqobile but ngendaba yokuthi abantu besuke besakudla nokukhuluma ke obvious amavoti bese wathatha ke anikeza iqembe libusayo so kusuke kube yiyona into esuke sithuze sinje yaseZimbabwe
so
siyakufuna ukuguquko siyakufuna ukuthi yonke into ibe right but siyahluleka
so abantu babona ngani kulobo ngilimbani othize
bona bukhona vele budakazi nje bahlala bungekho and buzohlala bukhona
pho akutshela uZulu sibili baba Ncube ukuthi kumele abantu benzeni lapha ngoba ukhetho lolo lubuyayo luqathekile kakhulu
mina engakucela emphakathini ukuthi noma ngabe mhlawumbe kuthiwa iqembu eliphikisa linqobile bese kuthiwa mhlawumbe kucela ukuthi kwenze ama-repeat amavoti why kuzomela uZulu ukuthi ulalele ukuthi makwenze i-repeat like mhlawumbe if you are not mistaken like ngo-98 ngesikhathi ngisafunda-ke mina engikwazi ukuthi iqembu eliphikisayo ma sasilalela imiklomelo yakhona lalinqobe kahle nje ngalokho-ke ngoba i-upper hand kule qembu elibusayo kwathola ukuthi kumele abantu balalele ukuthi amavoti bawaphindisele phinde kuvote kwabusha okuyikho-ke thina-ke okusibulalayo kumanje sisahleli lapha emazweni asijabulile ngoba yathola ukuthi mhlawumbe uhlala unyaka uhleli ngaphandle ungakwazi ukuthi ekhaya utho ukuthi uyasebenza emsizini abakhona ukunikeza ama-days but mase bakunikeza ama-days bakunikeza u-2 days angiyokhona ukuthi ekhaya for 2 days
utho
ukuthi iy'hlobo zethu siyibona kanye ngonyaka asijabuli silazi le nto isiphatha kabi siyintsha ngoba okwamanje sesize singasazani ifamily zethu esikhule nazo ngamukile abanye bakwamanye amazwe bayeba kwamanye amazwe so noma sewushonile ahlala uthosi yezu umuntu engakabuye uzophonsela ide imgco elo ethuneni lakho into eyefukhathaza ngempela
ya kuyahlupha kakhulu baba Ncube hayi siyathaba ukuthi ungenele kuhlelo singadinela kusasa baba
siyabonga baba
ye uthi mbuyele ke kubaba uVolta Moyo khona ngale ngwali eGwanda South baba Moyo lokhu khona cingweni
yeyi ngikhona baba Tuesday.
Yeyi nazi izigalazo zabantu uyazizwa lapha. Abantu bathi sokugcwela amaqembu lamaqenjana lokunye ukuthize. So konke lokhu bathi lakho kuyabe phula inhliziyo ngoba kuyagcina kusenza ukuthi ibandla libusayo ligcine linqoba. Akutsho khonapho ukuthi ungathi.
Abantu ba inhliziyo zabantu zingabuli. Ipolitics injalo umhlaba wonke kuhlala kunamaphathi amaningi emazweni wonke. But kuyabe kule enye i-main opposition. Eyiyo engaqhaswa ibisi sebenza ukuthi ithathele leli ibandla eliyabe libusa amatomu khonapho. Kanti esikula ama alliances like i opposition party eyiyo enkulu MDCT. Isiyenzile i alliance le MDCT eka Welshman labo BP lamanye nje amanye ama opposition parties. Kutsho ukuthi laba bantu bazavota beyinyandanye. Okungazwisa ibandla elibusayo ubuhlungu ukuthi linjani lize liwathole amavoti abaningi njalo singakhohlwa ukuthi lalo lelwe elibusayo selingama-splinters amaningi bayalwa kulabo G40 kulabo Team Lacoste kulabo banibani ama-veterans lawadonselale ipolitics injalo ayisikho ukuthi yona izano yiyo e-United layo kuyadonselwana abantu bengaboni inhliziyo bacabanga ukuthi kwengale kozano khona kuklini ibibambeni akunjalo abantu bonke abaregister bavote sizanqoba abase South Africa bayakwanisa ukuya register ezine Bedbridge laphana atsho ukuthi uvotela kwiphi polling station ibizo lakho uzalithola khona ngale mhlazane esiyavota ababe sendaweni njengobutswana kumbe bahlale eHarare kumbe bahlala ngapi baregister ezine kubo Plumtree khona ngale atsho ukuthi ufuna ukuvotela kwiphi polling station loba sithi mhlawumbe useSouth Africa ubona ngani awusoze ukwanise ukuya nkini elupani kumbe echolocho ungavotela ezini khona apha eBedbridge kule polling station oyaziyo ukuthi wena uzabe ukhona so lapha abantu abaregister babadube bayevota ipolitics vele ayenzelwanga ukuthi inindawonye idynamic into ehlala itshintshatshintsha umumo mhlawumbe ngelanga lelo sisiyavota bonke bona labana abantu abakuzano babesebemhlamukele lo obuswayo ngoba labo bayadubeka
ye bamba khonapho ke mnumzana Volta Moyo sithathe ke ubaba uzibusiso ndabaningi moyo baba Moyo kunjani
ngiyaphila baba
ukuphi khonapho baba Moyo
ngilapha eHavroni weBotswana
kunjani Caps
hayi kuyatshisa mbijani izulu lathi fafa emalangeni kodwa hayi unamhla kuyatshisa ba
yes siyakuzwa kakhulu so ke akutsho wena uzabhalisa ukuvota kumbe kume njani
ukuvota nizakuyabhalisa sibili ngiyekhefu nizasuka lapha ngiyobhalisa ukuvota ba
so ubona ngani kunceda ngani khonakho
kuzanceda sibili ukuthi sizame ukani siyakhululeka ngoba ngilapha eBotswana lami kangithandi ngifisa ukuthi ngangisebenzela elizweni lami kodwa ngendlela ayelimi ngakhona kuba nzima ngaleyo ndlela so kuyavota kuzaphathisa kakhulu ukuthi mhlawumbe singaguqula uhulumende sizame omunye bese sibona into yena uzasenzelani ngoba leyo silayo sehlulekile ngeqiniso mina ngikhumbula mina ngizelwe ngomnyaka ka-87 into engikhula vele ukuthiwa upresident umgabe lanamhlanje lokho umgabe lokho into zisonakala kunjalo angaboni ngqubuko that's why lami senzeni seBotswana ngalesi sikhathi ukuthi nizame impilo ngoba elami ilizwe vele angalibona ubona ndibazi
so-ke ubonani ukubhalisa into enkulu kakhulu ukuthi ungakwenza la ufake ivoti lakho kuyanceda kakhulu
kuqakathekile sibili baba ngoba ngicabanga ukuthi ngafaka lami ivoti yami hayi singiyedwa omunye la uzafaka ivoti then ukuzayenza ukuthi uhulumende siyabe simfuna asenzele esikufunayo anqobe ngezinye indlela
ye so akutsheleke labo bangafuna ukuthi bayibhalise ukuthi bevote akubatshele sibili ukuthi hayi bantu kunje
hey iqiniso mahlaba ezulu asihambeni siyevotwa ngoba sizabe lokhu sikhala elizweni lezithi eZimbabwe uhulumende into kazimanga kuhle izinto zilungiswa yithi so kumele sime ngezinyawo siyezama ukuthi siyevota lathi sibone ukuthi kuhamba njani ngoba singavele sikhale sini one ndawo ongakhali uvele mbele kwenu So asisukumeni ngobuningi siyovota silungise ilizwe lethu ukuze sibone ukukhululeka okunye okungcono. Ngoba noma kwakukhululekile ngeqiniso ngalo ukuthi umgabe kulokuhla kwenzile but kwakade sihayi asimphunguzeni umuntu omdala athi sibone omunye asincedise.
Awuboni-ke uyitshaye mnandi kakhulu khona ngapho ke usisonto abaningi moyo ungadinelwa kusasa mnumzane.
Ngiyabonga ba.
Okay, bye bye. So ke ngibuyele ubhayana mbonazane usehambile. Singazibhayana lokhu khona ekhanyazane ubhayana sehambile. Kuzobuya ke lo nkosikazi Caroline Moyo lokhu sakhona mama. Caroline Moyo?
Yes.
Yes. So ke uyezwa lapha kulo babethi hayi othi hambani ebhalisa noma kanjani ngoba ilizwe alikakhululeki ngokutsho kwakhe sibili uthi ilizwe leZimbabwe ungani awuhambi kuhle konke akungene khonapho nkosikazi Moyo.
Ya hayi baba ngiyamuzwa lapho ngivumelana naye sibili hayi asihambenini siyazama siphumuze nini umdala or umbuzo ovuma umbuzo yala sehluleke sizamile lathi hayi sizohamba sibili ngoba masikhuthazana sibaningi sithi asihambenini siyozama hhayi njengoba labalaleli balalele nje ukuthi hhayi kumele sihambe nini siyobhalisa sivote.
Wena ekhaya vele uvela ngaphi nkosikazi Moyo?
Mina ekhaya ngibuyela uPane.
Akukhulume labantu belupane ubatshele ukuthi kuqakatheke kanganani ukuthi bevote batshele kathesi bakulalele.
Engikakhulu ngithi khona ngaphe lupane asambe nini ogogo labokhulu beyangarojwa ngamabele-ke khona ngale ekhaya ngoba uthe izane uphela ikampena kuze siyayazi vele kuyisikhathi sama-election izane ezinto eziningi-ningi ngithi hhayi beke belibale ngazo behambe bebhalisa bezame ukuvota kube lo tshintsho kube lo tshintsho lathi nje sinje abantu ababo sikulona leli lizwa sithandi sifisa ukuthi ngalathi silabo manje ekhaya sihlekile abantu abethu sithole imisebenzi so bengicela ukuthi hhayi bevote bevula amehlo bengarojwa ngamabele amakhapha abacazimulayo inini hhayi beke beme kancane.
Awuboni-ke bamba khonapho-ke nkosikazi Moyo siye kumama-ke umamdluli mamdluli uyazwela lapho ukuthi uyakhuluma umama so lawo kukhulumela abantu ekhaya khonapho lapho dawuka khona ukubatshetu benzeni
lami mvela khona sile lupane sibili lami nizama ukubatshela ngakho ukuthi abahambe abadala bevota ukuvota sibili abadala bazaphuma bevota dube ngokunaye mina njengikucela yikuthi wona lawo amaqembu nala aphikisayo bona labo NDC sakungabi yibekhethi abafika ngale sebe ngoba esikhathini esiningi yabona bafika bona bebe labafana abanyana abasakhulayo ba bafana abanyana abasakhulayo laphana elupane kuselupane town kulotshwala kuyathengiswa kulamabhawu bangadakwa sebe-rafula abantu abadala uyabona so abakhuzi abantwana bebandla labo ukuthi bebekwazi ukuziphatha bekwazi ukuhlonipha abantu abadala nxa besenze entweni ezinjeso ngoba abadala bathingasosiza nito bona vele abantu kungabantu bama-MDC kuthona kwengqali abasahamba abadala ukuyabavotela uyabona soka babafundise ukuziphatha kuhle bekwazi ukuhlonipha ngoba abantu bezani ngabantu abadala babuya laphana besike beholise behotise behotise iningi bamankomithi acazimulayo abadala sebesithi hhayi laba ba-right kabasithethise but laba manje sebedakiwe sithethisa abantu abadala ematshwaleni abantu abadala sebedima uyabona so ngikhuthaza abantu ukuthi abahambe bevota kodwa laba abantu bebandlala ngikhona le MDC abaziphathe kuhle nxa bekhona ngale makhaya becampaigner befundise abantu abalandeli babo ukuziphatha kuhle ukuhlonipha abantu abadala uyabona
hayi khona ukuthi babe bekhansela amankomitho abantu abadala bezinadela
hayi bengakhabi bekho ngamankomitho khona kwezani lokhu bekukhabe kuyewelale angavele kwenze njalo abadala kusasa bayayivele kuya vele bathi benyanye ngesikhipha sangikhona vele abasasifuni sebesithi kuyachayisa lokhu athi bachaye umntaka nabani benitshayele ukuthi begqoke isikhipha sezani uyabona so ngabaziphathe kuhle bahloniphe vele bahloniphe into enkulu kakhulu yizihloniphe vele thina singaphandle kwelizwe dibe kasikho phakathi ukuthi ezengitshaye kuyabe kukhathana but abasekhaya khona ngale nje kuzile umuntu ekuthi bayathana babe sebethana ezibhoraneni bebangakhona ukuthi omnye ugqoke isikhipha salokhu ungavele uthaya umntwana oyi-one kuphela esigabeni ugqoke isikhipha se-MDC uthaya umntwana wezani wayi finish abadala usubaxothile khonapho uyabona.
Siyakuzwa kakhulu mamdluli bamba khonapho sesilobaba ke ubutho Chuma msongane kuthiwa ngubutho Chuma kunjani?
Hallo ninjani?
Ngiyaphila ibizo mbani?
Ubutholiwe Chuma.
Ubutholiwe kunjani baba?
Hayi mbitshana.
Uzahamba uyebhalise ukuvota kumbe awusozibhalise?
Mina ngeza ke ngiyebhalisa baba ukukhuluma iqiniso
indaba
kade sabhalisa sibili kuhle kuhle akula ingathi nje kukhetho lo ithole eZimbabwe akula iqiniseko ngalo nje kuphela. Eh.
Kulobuqili phakathi.
Kungathi kulobuqili obuningi kakhulu phakathi njalo nje lalabo babandlela amabandla aphikisayo kambona ukuzimisela kwabo ekhethweni ngoba labo bahlala bekhala ngobuqili esikhala ngabo mikwathi kungela abangazivikela ngakho kulelo buqili.
Kodwa ngasibona phela engxenye kungaguquka lonyaka ngoba kwesithezwa lokuthiwa i-biometric voter registration ukwenza ukuthi xa uhamba bebona ukuthi halo ngithuma ukuthi ungeke waba ngithuma kanenginengi enxa kungaba lo mehluko asikwazi ukubona njani kolokho.
Ye imitshina leyo mitshe kuyileyo siyayibona ngendlela yokuthi la ibuye sikhangele ukuthi ingaba nenguquko but angiyiboni inguquko yakhona mina ngoba bakhona abantu abalolwazi ngayo kwedlula bona laba abayisebenzisayo ngakhona abamelele ukuthi babazomeleke ukukhetho lwangikhona balolwazi ukudlula bona labo ababeyisebenzisa ngalesi sikhathi sakathesi.
So ubona ngani kukhona ongatshelela kubi?
Aluthembisi esibaningi nje sibe sikhuluma sike sakhuluma ngayo indaba yangikhona nje amalanga nyana nalawo sibaningi nje esingamaZimbabwe sisephalaphe abantu vele bakhanya balensolo ngakho kakhulu abaningi.
Bamba khonapho-ke golide ngiye kubaba uVolta Moyo. Baba Moyo uyazwela lapho uyakhuluma umnumzana uJuma njalo umzile lo nkosikazi Moyo kanye lonkosazana Nyathi baswela ngokuthi sometimes kwesinye isikhathi abadala bayahlukuluzwa kakhulu ngabantu be-MDC othola bekhahlela amankomitsho abantu abadala besithi hayi inkomitsho zeni lezi elinatha ngazo ngezezanu into ezinjalo kulungiswa njani khonokho ngani kuyahlupha ke Moyo?
Ye khonokho abantwana bamele bekhuzwe bengakwenzi khonokho kanenginengi sibili la mabandla aphikisayo kajelanga kwenza ubudlwangudlwangu ngoba bona kulalapho abathembe khona ubudlwangudlwangu obuningi siyasikubone kuleli qembu elibusayo ngoba lona liyabe lithembile ukuthi ababotshwa abantu bakhona bangaze bajaye abanye kumbe bangaze balimaze babulale abanye kodwa konke khonokho nxa singabantu sihlezi esigabeni asikufuni. Mina nginje ngisegwanda ngikithi lapha eNkwali singabe suthu sizihlobo iningi lethu so for sure nxa uchaye umuntu oyi-1 owangikithi umtshela ukuthi usupporta leli bandla usule chance yokuthi uluze wena loba abantu babekukhangelele ukuthi bangakwenzela bangakuvotela ngoba ususuke watshengisa into abangayifuniyo. Now ngapha ngizama ukuthi abantu bakuthi ngibatshele ukuthi ezombuso ezombangazwe lo mbuso kayisiyo into ukuthi wawuyithatha kalula ukhona oza kuthi wena thatha uyabumele la utshengise amandla okuthi ufuna ukubusa ngokuwuthatha lo mbuso ngendlela zonke ezikhona ngokuzivikela ngesikhathi sakhona lokusebenzisa ukukhalipha kwakho lamandla akho lothando lwakho lokufuna ukuthi ubone utshintsho ukukhalala kuyakufanana lokuthi wena ngokwakho uyazincindezela nxa uzathi hayi mina angisabuyi ngibhalise ngivote ngoba ngomnyaka othile kube lalokhu lalokhu ipolitics ayisinto eme ndawonye uya nje kutshintsha kusiya ngokuthi kumi kanjani ngaleso sikhathi lama-supporters obawazi ukuthi ngabaleli bandla komunye umnyaka olandela uzawathola bengasekho khonapho so abantu bakithi ababe lezibindi bavote ngokukhalipha bavikele impumela yabo umbuso uzatshintsha abantu bakhe babone okutsha abantu bahlale kuhle.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Volta khonapho lapho khona upolite kwakuba Maphosa uthi azivoteni madoda kuzobuya ke uPamela Khumalo uthi salibonani yebo Makhumalo kunjani kuzobuya uChrist Ncube uthi kumele sithathe ilizwe lethu ngenkani ilizwe dala lachabalaleli kuzobuya uThembi lapho sithi simfonele kodwa isikhathi sethu sesidliwamangoye mbonge lonke elingene kuhlelo ke namhlanje asihlanganeni ngo-8 o'clock sizabe sikhuluma ngokufanayo futhi sikhuluma ngokuthi ukubhalisa ukuvota kule phase 2 le voter registration so mina senchabanzi ukhe sidube ku-VOA studio 7 bye bye.
Banana na machuma, banana na machuma, banana na machuma, banana na machuma, banana na machuma.